ama regulations lawa aphazamisa ikakhulu ama civic groupings, aphazamisa ama opposition parties, asebenzela kakhulu ibandla elibusayo ngoba lona liyaqhubeka lisenza inhlelo zalo, akula anti bona bangaphezu komthetho. So umthetho usebenza kakhulu kulaba abafuna ukuthatha ukubathathela umbuso, usebenza kakhulu kulaba abakhuluma ngamalungelo olundi. So ama regulations lawa ayused against abantu abafuna ngedemokrasi.
Ye, mnumzana Moyo, wena uthini ngama regulations lawa? Siyabona i-lockdown le khona iyaphazamisa yini inhlelo zamabandla?
Okay, hayi, mina engibonayo lapha mbona ngathi kulungele abantu. Abantu bayafa mnumzane. Kade sinxa uhulumende efaka lo mthetho okazi yenzeli yena, kuyenzela abantu. Ngithemba libonile even eSouth Africa uMalema ekhuluma ukuthi khona into le iright, ukuthi into le ziye zime. Singakhangeleli ipolitics kakhulu ukudlula impilo zabantu. Yebo, kungakhanya ngathi kumbe kuphanjalisiwe, but mina ukubona kwami ambona ukuphambanisa okukhona. Njengoye member of parliament also nyabensithi khona abantu hlalani phansi lizigcine, kade simkhuhlele lo khona for sure abantu bayafa. Yiubona kwami lokho.
Nantu ke udaba mnumzana Fuzwayo, uMoyo uthi hayi kulungile okwenziwayo lo.
Umkhuhlane ukhona kodwa okuluhlupho ukuthi abantu abahlezi phansi kade singakhangela kule exercise yokubhaliswa kwababengekho omjibhalani lani ababesenilini, kuyabe kuhlangela abantu abaningi. Ubonile kuvikela iphelileyo umongameli bengalama maski kungala social distancing. So uyabona nje imhlangano yenzakala bengikhangele emguza bekule rally odi khona ngempelasonto begcwele abantu khonani. So imhlangano yalaba abebandlela ibusayo angaze ngiyiboni mile, kodwa ngiyiboni senzakala njalo nje. Engikubona kungavunyelwa kakhulu ingaba bathikisayo ngama civic grouping nama church, yikho engikubona kumisiwe. Kangazi kumbeni umkhuhlane lowo libandla ibusayo elingazake lahlaseleka yini.
Moyo uthini wena ngakho?
Mina engikutshoyo ukuthi ungabona omunye umuntu ezibophelele esihlahleni ngoba ukungenela uduko, wena ungangenwa luduko akufuzanga la ukuzibophelele. Liyabona ukuthi kona bafa njani bona abo abayenza khonokho. Sesilahlekelwe ngabantu kakhulu, abantu bayafa ngalo mkhuhlwane, akulandaba ukuthi kuyenzwa ngubani. So mina engikubonayo ukuthi khona sishiyane lakho, akulandaba lokho. Ama-elections akhatshana kakhulu, ukukhankasa abantu bayakwazi into abazifunayo. Singazama ukuthi khona simuthane nje sijabula, kodwa akusela muntu lapha ezimbako ongakwazi ukuthi khona ufunani. Lokho kungaba ngenye into yokuthi khona laba bayabuthana kababuthani, but bayafa. So mina soze ngime phambili ngisithi abantu hambani liyobuthana khona sokulo mthetho wokuthi hayi alikethi ime okwesikhathi esinje. So uzavulwa kathi vele sigijimela ngathi into esiyigijimelayo, akula lapho esigijimela khona. Sisesekhona, ithuba likhona. Uyazi khona nxa ufuna ukukankasa even 1 month is enough, uyakankasa uqede. Mina so ngithi hayi lokhu kurayithi ukuthi abantu sizidlalele endlini. Mina lami ngilabo abantwana labo abanye esebenza ezinye izindawo, ngithi kabahlale phansi.
Ye mnumzana Fuzwayo, nantu udaba uthini wena lokho sokukhulunywe ngumoya?
Kuhle ukuthi abantu behlale phansi, yinto enhle, but mbona ngazathi uhulumende must lead by example. Ungakhangela ama-government programs a-intertwined lama-party programs, babhizi bagcwele indawo yonke sebelungiselele. Siye simlalele ubaba uPhethi Bandla ongumongameli welizwe esithi ukuthini, aseqalisele ukulungiselela ukhetho luka-2023, ukuthi yena lobaba othi khona khona i-1 month is enough. Yebo, ngumbono wakho u-enough, kodwa abantu ngendlela abadubeka ngayo, le ndlela abadinga ukukhuthazwa ngayo, i-1 month kayi enough. Umi enough akume wonke umuntu. Okuluhlupho lapha yinto eyodwa, yikuthi umthetho u-apply wa selective, ngabe u-apply to everyone, bekungasoze kube lohlupho.
Mnumzana Moyo, siphe nje imbono yakho yokugcina.
Mina engikubonayo yikuthi khona abantu hlalani ezindlini, lingaziyengi umkhuhlane lowo ukhona elizweni jikelele. Liyabona amanye amazwe lawo nabo omalema abakhulumile ukuthi siyalandela lokho okukhulunywe uhulumeni lalapha kasilandeleni khona lokho okukhulunywayo singabona umuntu ezenzela okwakhe akufunayo yena owecawa ukuthi kono hlakaniphile simchiye njalo kazi yenze na yedwa thina soze silandele khona lokho ukuthi kona siwe izinto embi hlalani ezindlini umkhuhlane oyalibulala abazasala bayasala besenza ama elections sesifile ngalowo mkhuhlane so kasicumeni nje sidlalele phansi siyalela khona lokho
umnumzana afuzwayo elakho lokugcina
ngithi mina umthetho ka apply to everyone umthetho ka unga apply wa selective uma kuhlalwa phansi akuhlale wonke umuntu uma kuqhubeka ukukhankasa akukhankase wonke umuntu akungabi lomunye osebenzisa i covid ukuthi evimbele abanye bese senza yena akufunayo.